Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 23 Ncwabakazi 2022 nguPlexidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyabona abantu bazama ukuqoqelela khona lokho okuncane abalakho abakusebenzeleyo baphamise ekhaya ukuze baphinde bafike bakusebenzise ngale. Abantu abale madlana zabo ikwenza into ezinjengokugebha imigodi ukuthi amanzi wathole kalula.
Sebeqalile ukulungiselela ukuphindela eZimbabwe abahlala kwele South Africa kungenxa yokusela sokwesabela impilo zabo labo abalama permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit.
Ukufaka iqualification engekho kuconstitution engekho even kuelectoral act indlela engaqondanga leyo ama regulations afakwa yizek kafanele angaphikisane nesisekelo sombuso iconstitution kumbe umthetho weelectoral act.
Amagqwetha alwela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asesiya emthendandaba ukuyaphikisa isinqumo seZimbabwe Electoral Commission ZEC esokukhweza imbadalo yabafuna ukuncintisa kukhetho luka-2023. Kuthi-ke lamhlanje izizalwane zeZimbabwe labezombusezwe bebethe gwaqa enkonzweni yokukhumbula umuyi umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eyenzelwe eFidelity Building ngoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Sebeqalile ukulungiselela ukuphindela ekhaya abeZimbabwe abahlala kwele South Africa kungenxa yokwesabela impilo zabo. Labo ke ngabala bamapermit ohlobo lweZimbabwe exemption permit azakwesulwa ukusebenza ekupheleni kwawona lo umnyaka. Uthi Sokhumalo weStudio 7 usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi sekusele inyanga ezine kuphela ukuthi amapermit ohlobo lweZimbabwe exemption permit ZEP aphiwa izalwane zeZimbabwe esiphose sifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 aphelelwe isikhathi, abanye beZimbabwe laba bathi sebelungiselela kubuyela ekhaya ngokwesaba okukhulu. Ugatsha lwendaba zasekhaya lusanda kubhalela abaqatshi incwadi lubatshela ukuthi baqaphele ukuthi kule zisebenzi zabo ezamaphemithi la ungafuzanga siqhubeke sisebenza nxa zingatholanga olunye uhlobo lwamaphemithi. Emaphepheni aphanyekwe lolu daba emthethwandaba luthi kulabantu abazinkulungwane ezisithupha kuphela 6,000 asebefake izicelo zokuthola omunye uhlobo lwamaphemithi. Lolu gatsha luthi alubuyele emuva ngokwesulwa kwamaphemithi la kungakhathalekile ukuthi kule nhlanganiso eziphikisana lalokhu emthethwandaba. Ngakolunye uhlangothi amaqembu alwela ukuthi abokuza laba babuyiselwe kubo lawo aqhubekela phambili ngemikhankaso yokuxotshwa elizweni kwalabo abangalancwadi esemthethweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi sebezithole sokufanele ukuthi balungiselele ukubuyela ekhaya ngoba kuyagcaca ukuthi abasafuneki kwele South Africa.
Ngiredi ukuzibuyelela ekhaya ngoba ngina problem nomuzi wami, ifamily yami la ivele indinga isikhathini esiningi ngekho duze layo. So mase ngisekhaya mhlambe ngizakwazi ukuthi ngibone amanye ama mistake ngilungisele lapha nalapha. Yes, khona kuyinto le isifikele impela isiphuthuma ukuthi ezinhlelo zethu besingakaqedeli othize nje ezempilo ethi masifike ekhaya sikwazi ukuthi senze nani nani.
Le into egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla yena uthi loba bengazi ukuthi bazaphila njani eZimbabwe amathemba okuhlala kuleli aqhubekela phambili echabalala ngakho iningi selizilungiselela uyaphila eZimbabwe.
Ngiyabona abantu bazama ukuqoqelela khona lokho okuncane abalakho abakusebenzeleyo baphamise ekhaya ukuze baphinde bafike bakusebenzise ngale. Abantu abale madlana zabo ikwenza into ezinjengokugebha imigodi ukuthi amanzi wathole kalula, ukuthenga izitofu zehasi ukuthi bakwazi ukuphila kalula, ukuthenga amasola, ukuthenga amafriji asebenzisa igasi.
bakhona ngabe sebezimisela ukuthi lobanje ama-permit abo angaze aphelelwe isikhathi bazaqhubeka bezamela impilo kwele South Africa. Kodwa kiningi lalabo lalo selethuswe inkulumo esanda kwethulwa isikhulumeli sebandla libusayo ele African National Congress uMnumzana Pule Mabe.
We must just say to illegal immigrants, we can no longer guarantee their safety. The anger of our people has reached boiling point.
UMnumzana Mabe uthi ANC layo ayisela mandla ukuvikela abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ngoba izakhamiza kwele South Africa zithukuthele zaganunwabo ngamacala adalwa ngabanye abantu bokuza. Izolo nje lokhu izakhamiza ePieter Maritzburg KwaZulu Natal zingena emgwaqweni naleli dolobho ngobuningi zidududla bonke abantu bokuza abathengisayo zisithi abatshaxe imitshaqana yabo babuyele kubo. Ngesikhathi esethekelela ele South Africa amavikini asanda kwedlula, umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shaba uthe uhulumende weZimbabwe uzilungiselele kwamukela labo abangasuke benelise ukuvuselela amaphemithi abo. Kodwa-ke le nkulumo elethenta ukuthelo kwabaningi besithi bebekhangele ukuthi uhulumende abancedise ukwengezelela isikhathi sala maphemithi, hatho ukuthi baye ekhaya belanda ukuyanga lohlupho. Meletulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asesiya emthethandaba uyaphikisa isinqumo seCommission elawula ezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ZEC esokukhweza imbadalo yabafuna ukuncintisa kukhetho luka-2023. Amagqwetha la athi athethele linyathelo emele oseke wancintisa kukhetho lukamongameli uMnumzana Egypt Zinemunandla, umeli weHarare North uMnumzana Rusty Markham kanye lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Thapiwa Nashe Chiriga. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi bafuna ukuya emthethwandaba ukuze izekhi yehlise imbadalo le kungakehluli insuku ezintathu. Izeki yazise ngolwesihlanu ukubana isikhuphule imali ezabhadalwa ngabancintisa kukhetho lukamongameli isuka kunkulungwane eyodwa yamadola emelika US$1,000 yaya kunkulungwane ezingamashumi amabili US$20,000. Abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende kuzamele bakhokhe inkulungwane eyodwa yamadola US$1,000 yona ekhuphuke isuka kumashumi amahlanu amadola US$50. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe le ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Ifi Lela Ncube.
Linyathelo eliqonde kakhulu, asingakhohlwa ukuthi isisekelo sombuso iconstitution icacile ukuthi umuntu ofuna ukuba ngupresident kumele abe njani. Itsho ukuthi kumele abe yisizalwane seZimbabwe ngokuzalwa, abe ngumuntu oleminyaka engamashumi amane kusiya phezulu, ingasadingi okunye okuningi lokho kwezibali. Kayitsho ukuthi kababe ngabani othileyo abazaba ngopresident. Ngakho-ke lokho kufakwe yizekhi sekuvimbela abantu ukuthi bakwazi ukuthi banyontise banyontisele ukuba ngumongameli welizwe njengalokho isekelo sombuso sibavumela.
Sibone isikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission uJasper Mangwana uthi yena abakwenzileyo kuqondile ngoba uthi nxa uzancintisa kukhetho kumele utshengise ukuzinikela ngokubhadala imali enengi ukuthi hayi ngempela uzimisele ukumela abantwana beZimbabwe ukuqhuba umsebenzi kaZulu alubana uthe wakhethwa.
Ufaka iqualification engekho kuconstitution engekho even ku-electoral act. Indlela engaqondanga leyo ama-regulations afakwa yi-ZEC kafanelanga aphikisane nesisekelo sombuso iconstitution kumbe umthetho we-electoral act. Ngangabe kudingeka lezo zinto ezinjengalezo ezezimali esezicantshwa kumele kunyiwe ephalamende ibe yiyo etshaya umthetho oqondileyo ukuthi lokho kwakwenziwe. Akuvunyelwe ukuthi izekhi singiyo esingathi yona hayi ngokubona kwethu kufanele ukuthi wenelise imali engaka, kumele kungumuntu wenelise imali nxa uzamela. Akukho ku-constitution, ngabe sasikudinga thina abantu bezimbabwe esenza i-constitution, thina esadala izekhi, ngabe sakubhala. Njengoba singakubhalanga izekhi kayingakufaki ngokuba kayinamanti yokwenza khona lokho.
Ubona iluphatha njani lolu daba inkantolo?
Ngibona even umthetho wendaba wakithi ungakazi wasipha izinto eziphuma ngendlela efaneleyo. Angiboni ukuthi lokhu baza ukwehlile ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo, kodwa ke kasikwazi ukuthi bazaphuma lasiphi isinqumo. Kodwa engingakusho yikuthi nxa ufunda isisekelo sombuso seZimbabwe, ufunda i-Electoral Act, kucacile kahle kamhlophe ukuthi abantu bamele babe lelungelo lokuncwentisa.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe, limuzwe exoxa lapho ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Lamhlanje izizalwane zeZimbabwe kanye labezombusazwe bebethe gwaqa enkonzweni yokukhumbula umuyo umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eyenzelwe eFidelity Building ku 5th Street koBulawayo. Lo mbuthano wesikhumbuzo uqoqwe ngabenhlanganiso elela amalungelo oluntu ibhejulo likaZulu. Wanastasia Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Usibanda waba ngumsekeli womkhokheli webandla le-Movement for Democratic Change libunjwa ngomnyaka ka-1999. Wakhethwa ukuba lilunga ledale lephalamende, wazophiwa isikhundla somphathintambo wezokukhumisana umlotha uhulumende womanyano. Iningi elingene inkonzo yokukhumbula umuyi bamchaze njengomuntu owayesebenzela isizwe esimanyeneyo. Ekhuluma kulinkonzo owasebenza lo Sibanda besasekubandla lezaphu la ku-MDC, umnumzana Paul Thembanyathi umchaze njengomuntu owalisebenzela leli lizwe yena lemuli yakhe.
Fanechiya abantu aba besiyalila this thing ezakwenza abantu abantwana babo naseliyingxenye yakho lokho ibangabantu abangcono. It's not enough just to say that I can see Mulyan do this and then I take important as it is, but if the rest of the society around you is in bad shape, we are afraid now. We live for each other, we have to compete to the creator.
UDokotela Thokozani Khuphe ongene inkonzo yalamuhla uchaze imisebenzi kamoyi wokusebenzela isizwe ngesikhathi kusachisa kakhulu.
Movement le khona kathesi kufanele sibe kwazi ukuthi khona ni movement ifoundation yangkhona yabhildwa ngo-1999 ngabo kwabo Gibson Sibanda. Yona le esikiyo yona kathesi yiyo imovement yona le, because isukusele ngikhona ngabo ifoundation yangkhona yikho liyibona istrong. It is the same foundation yona leyana eyayiyakhwa ngubaba uSibanda ku-trade union, eyakhwa ngubaba uSibanda esekwi-MDC. Yiyo ifoundation yona le, yikho liyibona imovement le esikiyo yona kathesi iyilokho eyikho khona kuyimsebenzi eyabobaba uGibson Sibanda. Kuqakathekile
indodakazi kamoyi engene inkonzo yalamuhla uThandi Sibanda ubonye kakhulu ukukhunjulwa kukayise.
Thina sazalwa saba ngu-4 kodwa ngikhaya sakhula. Uthe ngifesibone yangikhaya sakhula simuthi ngubhuthembe, but obhuti babe baningi, sakhula labo bhuti abaningi. Umama wayethanda ukuthi abantu bring people together. Umuntu kwakuthiwa kancitshwa ukudla, kancitshwa uphahla, kancithwa imfundo. Isifundiso esasithiyelwa ngumambambo, ubaba wasifundisa ubuntu belo mama. Yikho ngiyabonga, ngiswele imilomo ezinkulungwane ukuthi ngibonge ngithini on behalf of uSibongile, uThandi, uMbuso, uZanele, abazukulu uAmkela loVuyo.
Ilunga lebandla lezaphu elingene inkonzo yokukhumbula uSibanda umnumzana Patton Keta uchaze ukuba imbali kamuyi yaqala kumalungelo ezisebenzi ilizwe lingakatholi uzibuse.
Uyokatholi kwasekunazele ukuthi into le yakukhipsonsekuthejuni ayiqalisanga namhla. Ungakhangela into yamathejunini, into esukela kubomasosha ilovo. esukela ku BB Burundi ograyo mabhalano pango ubuya uzozongela uJoshua Nkomo namhla futhi yibo bonke bona abantu bekusuka yiponke bonjani abantu besezi politics na namhla uGibson basukela ku Ray ukunwe trade unions bengena ku politics. So esingakutsho lapho engikubonayo mina ngokwami ukuthi izisebenzi ziqakathekile in any situation esifuna ukuthi siyenze ukuthi abantu baphumelele bephambili. Ngakho uGibson yena ngokwakhe njengoba nje abantu benazelela wayeqalisile lento le eqalisa kuhle.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole ezombusazwe ezweni ethi ziyancindezela.
Ilanga lanamhlanje liqakatheke kakhulu ngokuba sikhumbula umnumzana uGibson Sibanda owalwela idemokhrasi, walwela amalungelo abantu, walwela amalungelo ezisebenzi, oze wadlula emhlabeni esebenzela abantu elwisa ukusela i-corruption efuna iZimbabwe ibe iZimbabwe entsha eguqukileyo eyamukela bonke abantu esuthisa bonke abantu.
Umqoqo wenhlelo ku-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi imisebenzi kamuyi uSibanda lokhe isaphila njalo bazahlala bemcabanga lomkakhe uMambambo.
Ilanga lakamhlanje libuhlungu ngobaba owasebenza elwela idemocracy, justice, iconstitutionalism wahamba. Okusalayo abantu sebesenza yonke nje into ongazibuza yona ukuthi ngiyokukhulula abantu kumbeni sebesenza iproject yokuzinotice. Kubuhlungu ngoba uSibanda wayelwela abantu ukuthi bethole impilo engcono nanamhlanje abakayitholi, wayelwela bethole ijustice abantu bemathebheleleni balokhe bethenjisa ukuthi udaba lomfuqazo luzalungiswa kwalungiswa lutho.
Umoyi uGibson Sibanda wazalwa ngoZibandlela 1 ngomnyaka 1944, wabhubha ngo-24 August 2010. Imbali yakhe iqale lapho elwela amalungelo ezisebenzi lakubandla likaZaphu esebenza kololiwe. Wasebenza lomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai enhlanganisweni yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU, okulapho okwakhokhelela ekubumbeni kwabo ibandla ele-MDC bemanyene lezifundi ezekolitshini le-University of Zimbabwe. Umkakhe uMambambo waba ngomunye wabesifazana ababotshwa nguhulumende weZimbabwe ngo-1980 njalo babedume ngokusebenzela isizwe. Unkosikazi zodwa yena ubhubhe ngomnyaka ka-2003 watshiya abantwana abathathu labazukulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
For Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuncintisa kukhetho ngabe Zimbabwe Electoral Commission abe ZEC kukhetho loka 2023. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isigodlo sommeli weMelika eKiev kwele Ukraine sixwayise izizalwane zeMelika ukuthi ziphume ziphele kulelo lizwe ngokutshetsha. EleMelika likholwa ukuthi leRussia lilungiselela ukuhlasela indawo ezihlala abantu makaza kanye lezi zakhiwo zikahulumende wele Ukraine ensukwini ezilandelayo empini yalo yokuhlasela lelo lizwe esifikisa inyanga eziyisithupha yaqalayo. UDr. Anthony Fauci osele minyaka engamachumi athoba minwe mbili lanye 81 oyingcwethi elodumo kwezemikhuhlane ethelelwana lula waseMelika odume kakhulu ngesikhathi sokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ubike ngomvulo ukubana useza kuya kumhlalaphansi kupension ekupheleni kwalonyaka. Ingozi yempophoma zamanzi ahlasele idolobho le-Dallas esigabeni se-Texas khonapha eMelika ngomvulo ngemva kokuna kwezulu eliningi idale umonakalo omkhulu elikhukhule izindlu kanye lezimota. Iziphatha amandla zaleli dolobho zibika ukuba lingozi ithiye ibulele umuntu oyedwa ngemva kokukhukhulwa kwemota akade ekiyo ngamanzi. abemuli zabantu abafele udlakela oluqhamuke ngemva kokulwisana kwamapholisa labakade betshengisela bekhonona ngokukhuphuka kwentengo yokudla lempahla kwele Sierra Leone babikwa bebebonakala bezodinga izidumbu ezibhedlela. Amapholisa awesigodleni salelo lizwe iFreetown bathi kusese lezidumbu ezedlula amathumi amathathu ezilokhe zingakathathwa loba ukwazakala ukuthi ngobani. Amakhulu lamakhulu abasekeli bakamkhokheli webandla eliphikisayo ele UNITA Party lakwe Angola babuthene emhlanganweni omkhulu werally begqoke ezibomvu lezimnyama betshengisa usekelo lwabo ku-Alberto Costa Jr. lebandla lakhe ele UNITA Party. Lumhlangano wenzelwe esigodlweni salelo lizwe iLuanda izolo ngaphambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngolwesithathu. Ibandla ele-UNITA yilo elikhulu eliphikisana lelibusayo ele-MPLA Party eselibuse kulelo lizwe kusukisela ngabo-1970. Ibhanga elikhulu lomhlaba eliphathisa amazwe amaningi kwezentuthuko ele-World Bank libikwa lilobelane isivumelwano sokuphathisa ele-Mozambique esibiza izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola emelika, US$300 million. Leli nyathelo liveze ukubuyela kwele Mozambique kunhlelo zokuphathiswa yileli bhanga ngemva kokumiswa okweminyaka eyisithupha ngenxa yengxakangxoza yonkohlakalo eyaba khona ekubhadalweni kwesinye isikwelete.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi izakhamizi zakoBulawayo ziyakhonona ngokungcola kwedolobho leli elalisaziwa njengedolobho elihlanzeke ukwedlula amadolobho wonke aseZimbabwe. Inhlanganiso yeBubra ithi isola kakhulu ikhansili ekhona okwamanje ngoba isehluleka ukubutha izibi ngemfanelo njengokwakusenziwa kudala. Ithi kodwa lezakhamizi lazo zilomnando wokusebenza le council ukubona kubana nxa imota ezithwala izibi zifika emalokishini zibe sezilungele ukubana izibi zibuthwe. UGaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso le umnumzana Thembelani Dube.
Esikunanzelelayo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association koBulawayo ukuthi izibi sezigcwele idolobho lonke kakhulu esidikidikini sedolobho lakoBulawayo. Siyakhuthaza ke ukuthi laba abasebenzela edolobheni lakoBulawayo bananzelele isimo se-environment ukuthi kuqakathekile ukuthi laba abasebenzela khona kuhlale kuhlanzekile. Sibe sesikhuthaza njalo iBulawayo City Council ukuthi ikhweze amasokisi ngoba sibona ukuthi okwenza izibi zithi chithisake edolobheni lakoBulawayo yikuthi iCity Council mhlawumbe umsebenzi wayo kayiwenzi ngemfanelo.
Singathi kungani inhlanganiso yenu isola kumbe ichothoza ikhansili yakoBulawayo izakhamizi zonake?
Siyananzelela ukuthi izibi ziyabuthelelwa kuze kudlule amaviki, izibi ziyabuthelelwa emikotweni leyokuthiwa ama-sanitary lanes zigcwale zithi phambi. Kuthi-ke lalapho abantu abasebenzela khona njengoba abantu basuswe egodini babuthelwe ezindaweni ezishiyetshiyeneyo lakho kuyagcwala izibi khonaphandle. Esikutshoyo-ke njengenhlanganiso yokuthi council management abakhweza amasokisi balungisa uBulawayo ngoba ngesikhathi kuseselabanye okhansila labanye i-management asingakuboni khona ngesikhathi sabo-Middleton Union la ngesikhathi sabo-Mike Ndubiwa idolobhu kungcola kwalo kwakungekho njengakhathe. So siyakhuthaza ke utown clerk Christopher Dube lo mayor uSolomon Mguni ukuthi bakhweza amasokisi balungisa uBulawayo.
Njengezakhamizi zakoBulawayo kuyini elifuna ukubona kusenzakala mayelana lo hlupho lwezibi?
Thina-ke sikuproposa njengezakhamizi ukuthi iBulawayo City Council kayiphume lecebo lokuthi vele edolobheni kube khona ama refuse collection trucks lawana a dedicated to iCity Center. Kube ke yiwo lawo ma truck kumbe truck eyodwa bezimbili insuku zonke kungamelela ukuthi kuze kudlule amalanga njengemalokithi. So esikukhuthazayo ke ukuthi iBulawayo City Council kayiphume leqhinga elinjalo elizakwenza ukuthi iCity Center ihlale ihlanzekile.
Izakhamizi zikhala ngokuthi le malokithi akusahlanzekanga sokugcwele izibi. Lapho lifisa ukubona kusenzakalani
emalokishini ikakhulu kuma Eastern Suburbs ama trucks la collectayo kawahambe ngezikhati langamalanga afaneleyo asifuni kuba le situation esithola kathesi ukuthi kuyahlala amaviki ezinye izindawo zeqiliwe kungabuthwa ngizini sibe sokunanzela ukuthi emalokishini udubo lunganeno esikhatini esiningi ama truck lawane singathi ngama community based trucks aborder sibili ngesuku lapho kumele abode khona
lapha kukhanya lichothoza i-city council i-council yakoBulawayo izakhamizi zona ke lazo kumele zibe lomlando wokubana zigcine idolobha lihlanzekile
kutaza njalo izakhamizi ezihlala emalokishini ukuthi abantu bayekele ubuvila bavuke kuseselo sikhathi siyakwazi ukuthi ama truck lawaqase ukudlula ngabo half past 6 6 o'clock ngombana asambenzi efaka izibi phambi kwamagedi ethu izibi lezana zithwalwe ngama trucks lawo bomabhimu la kodwa abantu ke balomkhuba ukuthi bayekela i-truck idlule kube sokusithi ngemva kwesikhatshana umuntu useza boda siyalahla amaphampaze lahla amaphepha ilahla konke lalokhu yakhe siyakhuthaza ke ukuthi lathi siyizakhamizi lomlando i-city council layo lomlando esikhulumileyo
lo ke mnumzana Thembeli Hledube obekhuluma lo Gayana Gumede Saidi owe Studio 7 ekoBulawayo ngocingo njengoba i Studio 7 ingeyameli icele uGayana uphinde waxoxa lo mnumzana Charles Malaba umqondisi wohlangothi lwezempila kahle kuKansili yedolobha lakoBulawayo ngalolu daba
okuqala ukuze izibi zivuthwe ingasuku zonke kumbe ngamaviki wonke dingakala izimoto zokuthwala izibi ngakutshela ukuthi wakathesi ukuze uBulawayo senelise ukuthwala izibi ingasuku zonke maviki wonke indawo zonke emalokishini lasesity center esidikidikini sedolobho kufuneka ukuthi sibe sile moto ezingu 25 nxa sile moto ezingu 25 ezithwala izibi singenelisa ukwenza lokho
okwakathesi imota
ezingayi but okwakathesi imota ezikhona zingu 12 and zingu 12 sezindala laziyafa zilama breakdowns sisebenzisa okwesibili idolobho lathi silehlali lisiyazi ukuthi kwakunjani industry yayisebenza abantu betshona industry abatshona ezindlini betshona ezindlini kwakulabantu abalutshwana abatshona edolobha kathesi akusela industry sengama streets akoBulawayo ama shops ngakhangela ukuthi nxa abantu besikhangela ukuthi asithi ama business angangabo Gardenslay kungadenslay kunjengokuthi njengabo okay benjani angisho yabona ukuthi space sakhona singanani si occupy i-shop eyodwa i-business eyodwa i-rate of refuse generation izibi eziphuma ngayo ziyamanage kodwa khangela kwa-Wardenslay khona phana indawo yayindawo eyi-1 sengama-shops afika 50 endaweni eyi-1 asiye Wardenslay hamba kuma-market khonahle okwakuyi-shop umbi kwakuyi-shadwe shop sekuyi-fruit and vegetable shop uhambe kathesi uthole ukuthi i-shop eyi-1 sebe subdividile sekulabantu abangu 50 phakathi aba operator umlook stores i rate yezibi iphuma laphana kuyikuthi lokho khombisa umumo womnotho welizwe
manje njenge council liza kwenzani ukuthi libone ukuthi idolobha liqhubekela phambili lihlanzekile
ngingathi ukuthi ngiyabalekela ukuthi i responsibility nge kodwa umlando wezibi ungoweka city council ama isebenzi ungowami lami njenge sihlalo sakoBulawayo ongumlando wethu sonke esihlala koBulawayo abantu kathesi abalandaba singase sidinga amabhino fakele izibi abantu bayalahla izibi hamba uyebona kugale endaweni zabo market i-vending ukuthi sinjani sithawa kathesi abantu balala e-town ubusuku bonke hamba ngo 3 zathola abantu bekhona bethengisa kwaphana kubenza idala izibi abantu sebelala ngapha ema-pavement hamba endaweni ezingabo chicken abantu batshona bephakile bethengisa izimali bethengisa izigqoko bethengisana bese bethenga ukudla khona phana ema-shops lana belahlele ama-paper phansi
lo ke bekungumnumzana Charles Malaba umqondisi wohlangothi lwezempila kahle kukhansili yakoBulawayo ukuze silisigqibe ezayo namhlanje wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela sebeqalile ukulungiselela ukuphindela eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngenxa yokwesabela impilo zabo labo abasebela ama-permits ohlelo lweZimbabwe exemption permit silugqiba ke lapha uhlelo lutshola namhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.